So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 12 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF, iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekamnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla e-Epworth lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla le-MDC le-Citizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Iyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Sithi phansi ngodlakela, ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Panyaya mvura kunoku Harare tiri kuvaka kunzi damu kubulawayo makorosa. Ulawa yanga ishingotambura chishaya mvura, Pakamuya the Second Republic, takaenda kunyamandlovu, kuna inonzi aquafa.
Udaba lwamanzi ngapha eHarare sakha idamu. Kobulawayo eminyakeni yonke le edluleyo ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi. Kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni, sahamba eNyamendlovu sagebha imigodi kulwandle oluphansi i-aquifer lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo. Sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho. Khathesi siphezu kokwakha iGwayishangane Dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo.
Tiri kuvakazve paipi yemvura inobva kuGwayishangane chiyambulawayo.
kobulawayo khona umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Walshman Ncube ube lomhlangano ku ward 8 engubo yenja lapho asole khona umbuso wezanu PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila wali ward umnumzana Edwin Ndlofu
abantu bebaningi abebandla le-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalabo abake baba amakhansela khona ngala abahlanganisela-ke u-alderman Marston Hlalo lobukhokheli bebandla uprofessor Walshman Ncube nguye ade guest of honor nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hatshi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe yikho sebefuna-ke umbuso omutha umbuso we-Students Coalition for Change ngokunjalo bathi bona-ke i-by-election lesi yakiyo yi-advertise etshengisela ukuthi-ke u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke e-by-election bavotele-ke ibandla le-Students Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa i-ground-ke engubo yenja-ke kube kuhle sibili sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka-26 March bevotela-ke i-candidate yabo
iyikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Walshman Ncube kulombuthano
ubaba uncube akukhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote wasephinde sitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngo-member of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini kube yizisebenzi zikazulu bathunqwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengetriplesekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change alandeli intando kazulu-ke uzulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo asasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona kuward 8
basengincintisa khona kuhamba kuhle kakhulu besilazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besile abe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8 sifuna ukuthi sibisele-ke ewadena le kubandla le-Citizens Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla hhayi ku-ward 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlofu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki kubika uEzra Chisa Spanda
iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-CCC abakhanyasa lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections umnumzana Swithen Chirota isikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province ukhuluma ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo
akuselangindlela ngoba amalanga angikhona sedlulile leyo angazake ngiyivike yazi unxa uyisikhulumi yabuthanda ukuthi uvike lekaye hhayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni angazaba le-contact labanye ebandleni amaphepha kampumelelo moya ayongena ngama-4 aluba uhlabani kacishanga ifoni mbona ngani kwakuya kwakungasoze kube lo daba nona lolo esesilukhangele
umnumzana Ngubona Gideon Shoko obengu senator webandla le MTC Alliance engakaxoxwa eParliament omanje selilunga le TBC usola uncindisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma by elections
into ama candidate ukuthi sifanele ukuthi sidumise njalo especially ngase siya ku 2023 uyabona kulabanye abangeni ngenkathi kodwa ngabe abangasibo bethu bengena ngebiso lethu so umuntu onjalo vele kasiwe
uDoboro obhaliswa kwababili uncindisa ezikhundla sinye bengabe bandla le CCC alukho kubulawayo kuphela kodwa nasemaswingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mujujudi ngamanye amalunga aleli bandla amahlano. Himala Studio 7, ikamela ngu-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ubelo wakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupa amapolisa sengathi athi abantu baningi kakhulu ngoba aya abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibili bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belande ezinhlanu kodwa ekugcineni yokugcina bebona ukuthi abasoze baphumelele kuhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe Alliance labantu abamelele abeyabo abafana nabe MDC, OPDP, OMCD lamanye ozanondonga abakhulumile futhi kulo beqinisa iMDC Alliance umbutho weMDC Alliance oka 5 August 2017 owabunjwa nguPresident uNtsangirai ukuthi lokhu sindawonye lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla leMDCT. Enkulumeni yakhe ke ukhulumile upresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalo ezambia futhi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlena abesesithi uyazenzela umsebenzi zama local authorities kukati nguye ophuza ukuapprove amabudget njalo ngiyokho olamandla kwenza yonke into phezu kwama local authorities
uthi wena dubele phosela phoxana lamapolisa ngoba abantu bebebanengi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu iqiniso yilipi
into abantu okumele bayinanzelele ukuthi thina njengebandla le MDC silwiswa ngabongqondo ochopheshe kweze information abafana labo Jonathan Moyo abafana labo Hopewell Chingono abafana labo Dr. Wanye wayesebenza ku Daily News abafana labo Alex Magayisa laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte icomputer bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso bathethe imfanekiso ekuseni kufika imota zethu zisethula abantu bathethe imifanekiso eyabo 10-11 ekuseni umhlangano ungakaqalisi ayisikho okwenzakeleyo ekugcineni abantu bagcine besebegcwele abayithathanga ke leyo mfanekiso abakhulumi ngakho so iqiniso yilona leli endikhulumayo abantwana be-MDC abantwana bakaTsangirai baphumile babuyile emhlanganweni bazwile ubukhokheli wabo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe lamlela lamlelwa
shweshwe lamlela namba wafubembula
kwezemaphandleni izakhamizi zezansi yamandebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi esixoxele Studio 7 zithi zikhangelele izivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngala ematshetsheni eKwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangelile hlanyelo zonke, umumbu, amabele, izilimo ezincane zikhuluma sinje sesidliwobi namakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo owefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe kuhle kakhulu bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya u-D itop, abanye lakhathi silokhu bengakayitholi. Ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Kabulo estezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili. Ifertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungwe eKwanda South bathi izulu alini kuhle. Nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amazi ayafuneka. Ngikhuluma kanje okwayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi kumbe lizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo okuzindaba ezimnandi kubalimi. Loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emandebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela.
Sicela umqhathi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa lababantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwaza sidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Kiwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Kuleviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter Campaign. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Ngiyisizana anelomhlali wedolobha lakoBulawayo. Ngiqalele umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile silaba amaphepha besisho ukubana ubulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiste ama-constituency zakhe ngoba abantu aba-registered aba-appear on the voters roll bebalutshwana kakhulu. Nothi kuphela ubulawayo yedwa kodwa imathebelelele ndiyonke jikelele inohlupho olufanayo kwelokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukusela kuyintsha encane ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18ness bayirejista abasazihluphi bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota ngoba ilizwe libi nje ukuvota lokho bevota lani lavota badala kudala kodwa kula nje. Yikho-ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign be a registered voter campaign to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo ongumhlali wakobulawayo ongumhlali wemathebeleleni yonke jikelele ukuthi akhuthazeke simkhuthaze ukubana ayiregister appear on the voters roll ngoba imathebeleleni ingagcina isehlu yehliselwe inani lama-constituencies zayo ngoba sibalutshwana abantu abaregistered.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngakhangelisa ikhampeyini le kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties lama organizations amaningi ama-civic organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo kodwa still abantu baphakamile yebo kambi kodwa utshintsho lwakhona lube luncane. Ngasembona ukuthi to intensify ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civic organizations ikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasembona ukuthi manxa uqale endlini ngubani vele ongawufuqa lowo mkhankaso. Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama nguyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe. Umntwana wonke ole 18 years akayirejista. Umkakho mama wanxa engekho registered akayirejista. Izisebenzi esihlala lasezindlini nabasincedisa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayirejista. Izihlobo abangani ababe-registered umama angavetshela omunye umama umfana la yenze ngendlela efanayo kusiyaphela ikhampeyini leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi kuyasekulutshintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso njalo usungule nini kukanti abantu bawamukela njani?
Umkhankaso lo abantu bawamukele ngendlela elohloni bawuphakamele kakhulu ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-intensify sesingena ezindlini umuzi ngomuzi sesingena ilokishi lokulokishi sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uzaugqika kabanzi ngokuba uzayenza kubana umama wonke aphakathi. Okwamanje akula muntu akade sincedisayo esikuqale nje umkhankaso lo sizoho abomama abancedisayo engikhangelele ukubana bazangincedisa abakhanya befuna ukuphakamela kabanzi lo mkhankaso umama be-Freedom Alliance they are willing to join this campaign siwuphakamele siwufuqe kabanzi.
No, Nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-Be a Registered Voter Campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya udaba lokhetho oluzayo.
wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Mangibonga ukwemukelwa ehlelweni, ngibingelele nabalaleli.
Ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu unqasikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo?
Kuyimvamisa, kuyinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela, ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanga ukuya ukuthi ziyonatha amanzi. So into ekhona-ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame lusenziwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo, beboshwa, abanye bebotshelwa izinto nje ezingacacanga, kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphethene. Konke lokhu kuyabe kusenziwa libandla elibusayo elezanu PF, ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho nje ngama-1980. Izanu PF ivele idla ngodlame. So kusazoqhubeka kusiba le ngxabangxoza mpela ngokuphathelane lokhetho. Ingungu ma isiya ikhala isiya phambili, kuzobonakala kusiloko le ngxabangxoza yakhona iqhubekela phambili. Kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe.
Siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni, siyabona ukubana ibandla leZANU PF aliyandisanga ukunqotshwa kuma-by elections. Ubona njani lesi sikhathi?
Kuliqiniso ukuthi uma sesibheke emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama-by election, akuvamanga ukuthi ibandla leZANU PF linqotshwe. Yilo elihamba phambili ngokunqoba. Lokho kwenziwa yikuthi kulezinto ezimbalwa abazenzayo. Okokuqala, uma sesibheka lezi zinto ezibizwa kuthiwa ngama-resources, bayazibutha baziqoqele kulawo ma-constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangangaqotshwa. Lokhu kungabe kusitsho izimali, kungabe kusitsho izimota, kungabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho, ukwenzela ukuthi bafike laphana bangezelele inani labantu abazavotela umuntu wezana. Lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke, ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula.
Nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemaNdebeleni, ubona ungani kuzahamba njani?
Ngokubona kwami iZANU PF yiyo ezonqoba, kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi, kodwa yiyo ezonqoba eMathebeleland, emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba. Uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabo-Tshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwama-by election. Akuvamanga ukuthi iZANU inqobe ekhethweni lwezwe lonke. Kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa Modi or something, hiyo iyangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani, mhlawumbe bayakwazi abaningi. Kodwa-ke ekhethweni njengalolu olwe-by election, izathatha iZANU koBulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula, izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholotsho nakwe yonke indawo lapho kule-by election khona. So njengezizotho engizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izwe lonke, i-resources zabo zonke, izigebengu zabo zonke bazozibuthelela ndawonye, baphinde futhi bathuthise abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje, kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezanu anqobe. Iphathi enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze leZANU khona lapho. I-MDC Alliance ayisekho leyo, ayizukuthola okuyaphi. Izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti ekade wathola kukhetho lwedlule, kodwa akuzu ukuya ngaphi lokho abazokuthola, ayisozinqobe. Ingakhula njengebandla yona, kukhuphuke inani labantu abayivotele manje, kodwa-ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. obulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli beCitizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.